Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani litshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 3 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli weCitizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyonale inyanga lumiswe. Ibutho lakwele Russia libomba ngamandla amadolobho akwele Ukraine lapho elibhidlize khona izakhiwo ezinjengezikolo, izindlu nezinye okucatshe khona abantu. Zonke lezindaba lezinye ndizo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basola kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni, bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bamangalele abadala lolu dlakela emapholiseni. Lokhu kwenzakala ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli womkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usethulela udaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lintatha lezindaba eHarare namhlanje, umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi uyabadanisa njengekomishini ukwanda kwezehlakalo zodlakela elizweni.
For malpractices which are criminalized in terms of the Electoral Act. Now because they are criminalized, the Zimbabwe Electoral Commission has absolutely no power at all to deal with allegations of criminal activity. That is not part of our mandate as a purely administrative EMB.
Kunje kulabantu abakade behlome ngombhobho lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla leCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Athenda Ibidi phakathi kobusuku namhla bagamula owesilisa olinda endlini kaBidi eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyezelwe iStudio 7 iveza umlindi lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa besike balizana laye besithi bafuna uBidi yena obengekho endlini. Obekhona ngunina lamanye amalunga omdeni abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalumlindi. Ofundela ubugqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zelas Gumbo utshele iStudio 7 esekliniki lomlindi lo ukuthi ulimele kakubi. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBidi umnumzana Mboneni Ncube eKhwekhwe ngeSonto ngabanakekelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF. Abanye babo babotshwa bakhululwa kodwa abezanu-PF baya kulandula lokhu. Lokhu kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela uZulu besithi iZEC kumele iphiwe amandla ngabephalamende ukuba ibophi labo abenza udlakela kwezombusazwe. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF uthi izehlakelo zodlakela elizweni sezisethusa abantu ukuze behluleke ukukhetha uhulumende abamfunayo.
Siyadana ngalokho okwenzakalayo kathesi elizweni. Sabona i-violence eyaqalisayo iqalela eKhwekhwe le-Epwetsi njalo leChitungwiza.
Oncintisa ukuba ngummeli wenkulumane edayile ephalamende umnumzana uCacaphulu uthi engakhangelelanga ukuba ukhetho lwama-by-elections lungaba lodlakela.
Kulusizi kakhulu ukuba la ngesikhathi sokukhankasela amavoti kule violence enjalo eyenzakalayo. Lokhu kwenza ukuthi uhlelo oluqhutshwa yiZEC olokurana ama-elections lungcole lukhangelelwe njengohlelo olungaqhutshwa kuhle ngoba ama guidelines ama elections kavumi ukuthi kube lodlakela olunjalo le violence enjalo
kodwa umela ibandla le PDP umnumzana Ngobizwa Masuku uthi udlakela lungabe lobangelwa ngabasekeli bamanye amabandla abisaba ukunqotshwa
ukuthi abantu besisi kuthiwa abachaye ngabantu bezano into embi ikakhulu yona leyo ngoba abantu bathi bona ubaba umnankagwa wesaba uchamisa ikuwa thumela abantu ukuthi bayechaya abantu bakachamisa kukhuluma kwabanye khona kodwa ngithi nxa kuyokwenzakalayo ngakulunganga
kodwa umnumzana Mabutho Moyo owezanu p f lona elethesa umlando odlakela uthi kungamanga lokhu
jwayela abantu be-TCC besesey-m d c babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarala ababhulokhu ebhulokhu alibandela ukusayo asilaso isikhathi seleso kathesi isikhathi sama-campaigns so bengafuni ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze kulekela bodwa bengafaki izanu p f phakathi
izeki ithi sekulabantu abambalwa abavela kwamanye amazwe abaveze isifiso sokukhangela ukhetho luqhutshwa abanye babo asebefikile elizweni okwamanje kuyaxokozela ezimbabwe ngesikhathi abancinisa kulolu khetho bekhankasela ukuthola usekelo lwamavoti befuna ukuthatha izikhundla ezisele zingafela abantu kumakhansili lasezigabeni ezishiyeneyo kudayela ephalamende ngemva kokuxotshiswa kulezo zikhundla ngamabandla abalisa le-MDCT lele-People's Democratic Party ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
icele le-MDCT elikhokelwa umnumzana Douglas Muonzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa kuyonale inyanga lumiswe igqweta njalo engumcebisi kaMuonzora umnumzana Dapera Sengweni wethule amaphepha emthethwandaba esithi ikhomishini yezokhetho eyeZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho ngesikhathi esafakwa isisekelo sombuso welizwe ngalokho ukhetho lolu luzakuba lucitha isikhathi njengoba ukhetho lwelizwe jikelele soluseduzane uSengweni wake wamiswa ukuba ligqwetha ngoba wayesethethwa icala lokutshontsha inkomo uMuonzora yena wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi abahambise lolu daba emthethwandaba bane njalo bazenzele bengathunywanga libandla lakhe amasela alichumi lanye abotshwa ngemva kokudutshulwa ngamapholisa kwabanye bawo eRosettenville eJohannesburg amiswe emthephandaba lamhlanje lapho okuvezwe ngokusemthethweni ukuthi ngempela abanye babo izizalwane zeZimbabwe uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
amapholisa ahlomileyo abegcwele phandle laphakathi emhlandaba eJohannesburg Magistrate Court ngesikhathi abethweswa amacala laba bemiswa phambi komthethwandaba umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuthi phakathi kwabalitshumi lanye laba sekusaziwa ukuthi abathathu babo izalwane zeZimbabwe phakathi kwabo sekuvele njalo ubufakazi bokuthi bakhona abangala mvumo eqondileyo yokuba kwele South Africa ababotshwe laba bethweswa amacala ayisiyagalombili okubulala amanye ukuzama kubulala ukuthwala izikhali ezingekho emthethweni nokuhlela kuntshontsha imali emodeni ethwala imali isikhulumeli seviyo labatshutshisi unkosikazi Phindi Mjonondwane utshela bezindaba ukuthi amapholisa alokhu esaqhubeka ngokuqinisekisa amakheli ababotshiweyo qede lapho bazanikezwa ithuba lokucela ukuhlawula ibail ngokuze icala lithethwe bephandle
Accused number 6, he was on parole at the time he was arrested for
omunye wezizalwane zaseZimbabwe lezi ubevele efika ephandle ngemva kokuphiwa uxolo
is also a Zimbabwean national though his address was verified
ukuvela ngokusemthethweni ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe kuleliqula sekudanise abaningi kakhulu abeZimbabwe isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi lokhu kuzaqinisekisa inkulumo yalabo abathi abakwamanye amazwe abaxotshwe kwele South Africa
nomade bengabefuna ukusikhipha ngendlela abasikhipha kona kodwa uma besiyabona sitholakala sihamba sicocococo lapha ezenzweni zobugebengu definitely ufakazi bala bothi siyaganga ele noma bekhona abama South Africa nabaganga but ekugcineni igama leyo vele ta maZimbabwe yiwo aza ezofundisa ama South Africa uganga ene zokuphika kanjani lokho ngoba each and every corner sikhona thina latha sikese siqoqeni singamaZimbabwe sesingakhala simhlambisa South Africa iyasixwasa kodwa hayi okunye izenzo zethu impela ezingalunganga lapha South Africa
le into egcuzelelwa ngesinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Nelson Dlovo.
Actually, ikusuka kujustify ukwenziwa umhulumende waloleli kwakuleli in terms of imithetho lemigoqo ayifakayo to reduce immigration of foreigners coming to South Africa.
Ababotshwe laba bebengxenye yamasela angamathumi amabili lahlanu 25 adubulana namapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ngesikhathi behlela kuyantshontsha imali emodeni ethwala imali. Ngesikhathi sokudukulana lokhu kwafa amasela esiyagalombili abanye babaleka. Amapholisa kawukavezi ukuthi kwabafileyo laba bangani abeZimbabwe. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Ibutho lakwele Russia libhombe ngamandla amadolobho akwele Ukraine kwabhidlika izakhiwo ezigoqela izikolo, izindlu lezinye indawo okulabantu abachathe khona. I-Associated Press ibika ukuba sokulabantu abafika isigidi esisodwa asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni angomakhelwane. Ele Russia libika ukuba selilahlekelwe ngamasotsha edlula amakhulu amahlanu 500 kwathi edlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 alimala. Kodwa ele Ukraine lithi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebebulewe kulelo lizwe njalo selilahlekelwe ngamasotsha labantu makhaza abazinikele kubutho befisa ukuvikela ilizwe ele Ukraine. Kusenzakala konke lokhu abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe sebephume ngobuningi babo baya kwele Hungary, Poland, Romania lamanye amazwe angomakhelwane. Abanye bebefunda duzane ledolobho leCherson elingela kuqala ukuhluthunwa libutho lakwele Russia izolo lasesabelweni seOdessa lapho ele Russia eselisiyahlasela khona ngemibhobho emikhulu enjengaleyo esetshenziswa esigodlweni eKievo lamanye. Umanyano United Nations uthi kumele ele Russia liphume liphelele kulelo lizwe. Umanyano lo uvotile izolo wapasisa isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kulolu daba. Ele Zimbabwe lithi alihambelani lendaba zokujeziswa kwamanye amazwe kusetshenziswa izijeziso zenotho. Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bekuvele kukhangelelwe ukuba ele Zimbabwe kalisoze livotele ukucothoza ukwenziwa ngele Russia kwele Ukraine.
Zimbabwe kayibonga ulungisi, ayibonga ulandela nje ithathe ludumo iphonga uyendoza ama agenda zabanye abantu amanye amazwe. IZimbabwe ikhangelile udaba lolu yalucubungula yalubona kufanele ukuthi besathe lezo zinqumo sokungavoti ukuthi bengangeneli kulokuzenile eRussia. Ngokunjalo phela kulezi zathu khona abantu bengabe bekhangele kuphela bengaboni ukuthi kwenzakalani phakathi komumo weRussia leUkraine. But asibuyeleni kuhistory sithola ukuthi bona bana abantu bona bani Ukraine naleyana yayiyingxenye ye Soviet Union ukuthi kwayenzakalani bona bana abantu ungakhangela futhi lokunabana phakathi ku Ukraine kulabantu be Russia ama Ruski akona phakathi kona hale phakathi kwe Ukraine. I Ukraine le Russia into yodwa. I Ukraine mina mbona ngani ngeza ngekhaya lezani indaba leza okumele behlale phansi i Ukraine le Russia ilungise ibelungise indaba zabo. Yikho kuqakathekileyo khonoko ekuvoteleni ukuthi iZimbabwe kayivotanga. IZimbabwe ayivotanga and ukungavoti kweZimbabwe kuqondile ngoba ikhangelile yakubona kufanele ukuthi ingavoti iZimbabwe ngoba udaba lo-Ukraine ludinga sivuleke kakhulu sibe sikhangele sibuyele kwi-history sibe kwazi ukuthi kanti ngobani abadiliza iSoviet Union.
Umnumzana Believe Kaule, lilunga lebandla leZanu PF, ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Imigodi eminingi eyechrome ilama Russians. IZimbabwe vele ivame ukuthi nxa kuqondane lezinto ezihambelana leAmerica, nxa beopoza vele bahle baphambane leAmerica. Bayachasisa bona kwi-statement yabo yanamhlanje ukuthi izolo ayikabavotanga ba-abstina ngoba bona babona ngathi ukukhuluma into eqakathekileyo. Sebesithi bona nxa vele into ikhuluma ngama-sanctions, bona vele abasekelani lezinto zama-sanctions ngoba ama-sanctions yasebenzi, yikho bengavotanga. Mina ngathi mina vele siyazi ukuthi ubungani babo le Russia le Belarus ungazibona amazwe akhona angavotanga, oCuba amazwe lana angathi vele athiwa khona ngama-paria state, paria state ngesikhiwa, yikuyatshengisela nje ukuthi umumo wezinto eZimbabwe kawumanga kuhle. Kasikabi lolwazi lokuthi into ze-international relations zihambisa kanjani. Sikhangelele khonokho nje ukuthi ngoba iRussia iyasinceda ngezimali ngokuyimadlana nje okwemigodi, imigodi yakhona ngeyethu. Kunjalo nje ubungani babona le Belarus akuqondakali ukuthi sizuzani khona le. Yikho ngibona ngathi mina besala ukuvota.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane emalungiselelweni okhetho lwama-by-elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Biden usengeze ngomnyaka izijezo zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZanu PF esithi akula nguquko esiyenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa nabanye bakhe selokhu wangena esikhundleni. Embiweni asanda kuwephula uBiden uthi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu njalo engavumeli abantu ukuba bezesantando kwezombusazwe. UBiden uthi okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe kulakho ukwenza kube lokuxokozela ezansi ngezwekazi le-Afrika ngezinye indawo. Ngakho-ke uthi kaboni izizathu zokwesula izijezo lezi ezafakelwa iziphathamandla zebandla leli ngomnyaka ka-2003. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zebandla leZanu PF. Uhulumende kaMnangagwa uthi kumele zesule izijezo zenotho lezi ngoba sezidilize umnotho welizwe. Kodwa elemelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba balutshwani kakhulu abantu eZimbabwe abafakelwa izijezo zenotho lezi.
Amazwi omkhokheli wecelele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awukuthi ufuna ukusebenzelana lamanye amazwe aphikisayo abalisa eleCitizens Coalition for Change asedale inkulumo. Abanye abakubandla leCCC bathi njengoba uKhuphe kunguye owayebangele ukuthi leli bandla liguqule ibizo lathathelwa amahhofisi lemali akumelanga avunyelwe ukuthi asebenzelane lalo. Kodwa abanye ngabathi okwayizolo ngamazolo akubanjiswane kusetshenzwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye nomcebisi kaNkosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uchazile ukuthi abantwana beZimbabwe bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayasebenza ndawonye ukuze akhiphe ibandla leZanu PF. Kasifikanga kuzinga lokuthi ukhulunywe ngokuthi ibandla leMDCT selivalwa selisiba abantu sebengena ku-CCC, hayi kasifikanga kuleyo ndima. Kodwa into echazile ukuthi
Waxotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansilazi lithini lina ngalo
thina okumele kunanzeleleke ukuthi njengebandla le-Citizens Coalition for Change sikhuluma ngama-citizens sikhuluma ngezakhamizi sikhuluma ngomntwana wonke weZimbabwe yikho ke umongameli wethu uAdvin Nelson Chamisa ukubekile sobala ukuthi wonke umuntu oyi-citizen ulelungile lokuthi abuye kubandla lethu kho ke asinamgoqo esingavala sithi lo siyamfuna lo asimfuni aminangagwanxaya engavuka icawa ke kuhle ukuthi hhayi ngiyithulekile sengifuna ukubuya ngizokhokhelwa-ke ngujaha uChamisa ku-Citizens Coalition for Change uvumelekile laye angabuya azojoyina ibandla asinamgoqo ukuthi singanqabela abantu abafuna ukuthi bajoyine ibandla kumbe njalo abafuna ukuthi basebenzisane lebandla libandla labantu i-Citizens Coalition qakathekileyo kupolitics ngamavoti ngama-numbers
mnumzana Ntando Ndlovu wena ungathini ngalabo abantu abathi njengoba ibandla lenu yilo elaxothisa abantu edalela ephalamende abasafuni ukusebenzelana lani lithini lina ngalo
okwakuqala ipolitics ayisiyo umdlalo esingathi ngowama-feelings kumbe imizwa yabantu into nje eqakathekileyo ngama-numbers politics ngathi zinani labantu ngoba uma singavula indaba zama-feelings lathi njengebandla le-MDC kuthi kukhona esakubonelwayo kodwa sethe khona uyu kungokosemuva lokushana ngasikhangeleni okuphambili lizakhumbula labalaleli ukuthi vele uDr Khubi laye uye warekholwa ngo-2018 liyakwazi ukuthi uDr Khubi uye wathaywa wafuna ukuthi sebendlini kodwa konke lokushana kasithi kudingi leyangiye sivule futhi ingxoxo yangikhona okusokubalulekile kathesi ukuthi siyaphambili njani njengamabandla aphikisayo umama uDr Khubi umongameli wethu uchazile laye futhi ukuthi yena uyaxolisa ebantwini beZimbabwe ababonelayo njalo uchazile ukuthi ukukhokheli i-MDCT kuyazisula ngento ezenzakalayo ku-MDCT ngeminyaka leyo ngo-22 siku-opposition political party so ke thina sithi khona asiqhubeleni into zakudala asikhangele okulandelayo okuzayo njengoba bechasisa oNdlovu lapho ukuthi hhayi okuphambili ukuthi i-Citizens Coalition libandla elitha xa libandla elitha libandla esiganela institutional memories galela kukhumbula okwakudala angithi so ngakula ibandla elitha galila history totally into enje iqalisayo from a fresh page so sithi khona lethi okwenzakala kudala kudlule sikhangele okubuyayo kusiya phambili ngoba eqinisweni singaqalisa ukuthi sithi ubani wayenzani yeke sisale sinebandla elingakwanisa ukuthi likhiphizane i-PF embusweni
ye mnumzana Edwin Ndlovu unkosazana Thokozani Khubi wathola angu-45,000 bakhona abanye ababuzayo besithi inombolo zakhona azitshengisi ukubana vele uyadingakala unkosazana Khubi ukuthi aphathise ibandla ukuthi linqobe uthini wena ngakho
amanumber kungaba yi-5 kungaba yi-10 kungaba yi-20 kungaba yi-30 amanumber ngamanumber i-politics i-election ifuna ama-numbers i-45,000 mbonani yinumber elamavoti sibili esingathi thina alomsoco amavoti angancedisa ukuthi umongameli ahambe e-state house umongameli uChamisa ngo-2023 so amanumber hayi aqondile a-right kakhulu i-45,000 asomanumber esingathi-ke mancane njalo okunye okuqakathekileyo yi-perception ebantwini ukuthi abantu senelisa ukuthi sisebenze ndawonye abantu sesibambene abantu sihlangene sindawonye yikho kuyabe kuqakathekile ebantwini njengobe tshile uNtando kuningi-ke okungemuva-ke kuningi-ke ama-memories abuhlungu-ke okwenzakalayo-ke abantu berekhola lokhu lalokhuyana kodwa-ke thina silibandla elitsha i-Citizens Coalition for Change umongameli wethu uAdvocate Nelson Chamisa-ke ukhuluma uthumayela nsuku zonke ukuthi-ke ibandla lama-citizens loba yiphi i-citizen-ke ilelungile ilemvumo eyamukeleka kubandla-ke lama-citizens yikho-ke hhayi asilandaba kangako ukuthi ubani wathola amavoti athile ubani wathola amavoti athile kodwa-ke ukuhlangana kwama-citizen entweni yabo kuyinto enhle kakhulu
umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Dlovu. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi bazabopha ijambo ukuze beqale njalo ukunqoba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu uhlele intathezindaba ukuba bahlale phansi njengeqembu batshelana iqiniso elisegcekeni elokuthi iqembu kalikhubi kuhle njalo ngemva kwalokho bavumelane ukuba kumele bakhuphule izinga.
Ya ngemva kokudlala leplayer esithi iviki ephelileni isonto singadlanga kuhle sidlala nakomakhelwane sihlangene ngolwesibili labafana le bathi lo group sakhangela sakhuluma sasibuza imibuzo engapheliyo sathi nasi into abantu iqedwa yithi senzeni. Hayi abafana bakhuluma sasazikhulula sonke savumelana ukuthi hayi madoda ijambo lefotho ithimu le inkulu abantu abasekeli bayo baningi kakhulu njeabasekeli obathezwa abathabanga.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyanye lebulawayo esithi ngensonto edlileyo. Ukapteni njalo ngunozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Spanda yena ulabhele kakhulu ecela ukuba abalandeli beqembu bale belokhu bexhase iqembu loba lidliwa.
Sonke siyingxenye yemuli ye-Highlanders. Ngicabanga ukuthi siyadingana. Umlando kawusiwo wethu sodwa njengabadlali, kodwa labalandeli beqembu siyabazwela njalo labo kumele basizwele ngoba sisonke njalo siyaludinga usekelo lwabo. Sisiya eMtare kumele babuye ngobuningi ngoba kumele bebambisane lathi njalo likhumbule eyethu inhlanganiso enkulu. Yikho kumele sisekelane lapho kukuhle nalapho kukubi.
Iqembu le-Highlanders ngesonto lizavakatshela edolobheni laseMtare ukuyadlala leqembu le-10X njalo lingena kulomdlalo lihlezi phezu kwemiklomelo yemine ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Imidlalo yeviki lesithupha yona yaqala ngomgqibelo njalo kulomdlalo ogobhozisa amathe edolobheni lakobulawayo oza kuba senkundleni eBarber Fields phakathi kweqembu lebulawayo Chiefs kanye lele-Dynamos. Umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs Nilton Teroso utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele umdlalo omkhulu ngesonto.
Yes. Big game in terms of the names, definitely.
Yebo, umdlalo omkhulu nxa sikhangela amabizo, kodwa nxa sikhuluma amalungiselelo siqhubekela phambili silungiselela ngendlela efanayo. Loba nje kukhona ukuthile okumele sikulungisise njengoba singatholanga impumela enhle emdlalweni wethu oweviki eledluleyo.
Iqembu le-Chiefs libe ngutshikelo bhanqa 0-0 lele-10X ngomgqibelo odluleyo. Eminye imidlalo ekhona ngeviki yesithupha yomncintiswano we-Castle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Rentals lizadibana lelebulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Yada lizancikelana lelemanyika Diamonds ngase-Baobab ukuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Harare City ngasemandaba. Ngesonto iqembu le-Cape United lizemukela ele-Wawa ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Cranbourne Bullets lizadibana lele-Black Rhinos ngase-Baobab. Iqembu le-Triumph United lizatshana lele-Ngezi Platinum Stars ngase-Kibo ukuthi ele-Chicken Inn lizemukela ele-ZPC Kariba ngase-Luveve.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abe-Commission ebona ngezokhetho, abe-Zimbabwe Electoral Commission, basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli we-CCC umnumzana Tendai Biti izolo ebusuku. Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.